izikolo zikhweze imbadalo kulithemu ngoba iza kubande kulamanye osekuthe iningi likhala ezimathonsi. Umnumzana Labo Moncube Matobo uthi njengabazali badidekile ngemali efunakala ezikolo.
Abadala bayakhala indawo zonke, kakhulu kakhulu abadala bakhaliswa zimali ze-school fees. Kuba lokuzimanyana mpela obukhulu kakhulu ngoba ukuthi imali bazithatha bazazithatha ngaphi kunje. Isimo sakhona siyasinda, abantwana bafanele badle, abantwana bafanele kubhadalelwe i-school fees. Yonke lento leyo isithwalele ubunzima obukhulu kakhulu.
Umnumzana Gabriel Moyo isakhamuzi seMawane eKwanda South uthi imali ebhentsheni ayitholayo ayithengi ezitolo zemaphandleni okuludubo olukhulu kuye.
Hluphe kakhulu embona abantu sihlangana labo, hluphe imali abantu sehlupheka ngoba i-RTGS leyi ekhaya kayisebenzi. Ungazubele malini malini vele kayisebenzi. RTGS uyayisebenzi sihlangana labo, ma ungela mbuzi ungala nkukhu uvele kakuhle uzathenga ngani emakhaya? Kufuneka irandi leyusa kuphela, okunye konke lokhu vele ababambi irandi leyusa.
Umnumzana Vusa Nkala weGungu eKwanda South yena ophila ngokubhoda ethengisa uthi ukuyekethiswa kweziqondiso ze-COVID-19 kuzavuselela ibhizimusi yakhe ebisitshabalala ngenxa yeziqondiso ze-lockdown.
Eyi, bekulobunzima kakhulu. Sokuphose kwangani kuyaba ngcono ngoba bayangani badedisa mbijana kwayengezwa lezikhathi ama-lockdown lawa ngoba hayi angendlela kade engakhona ama-lockdown lawa esivalela lokuthi umuve usuke lapho khona usiya kwelinye idorobho. Njengathi se okwethu i-business yethu yabe iyi-mobile evuma ukuthi ubulokhu uhamba uthengisa uhamba, yabona. So kungasakuvumeli lokuthi uhambe, hayi kodwa sekungconywana khona lokho.
Unkosikazi Thando Mawuba eMatanangombe eKwanda South ongumbalisi emaphandleni uthi kungenani lokuthi uyasebenza uyehluleka ukuthi aziphilise njalo anakekele abantu bakhe ngehola lamukelayo.
Impilo yokuba ngumbalisi isinzima kakhulu ngoba abantwabethu abakhangelele ukuthi sibenzele khona asisenelisi. Ngikhuluma nginje ngilabantwana ababili high school abafuna i-fees e-amount efika phose ku-100,000 RTGS, bafuna i-grocery, babhadalele njalo i-examination fee. Konke lokhu kubuya phezu komuntu ohola imadlana engatholuthu.
Inhlanganiso zababalizi zithi iningi lababalizi lokhu lingakabuyeli esikolo ngenxa yoduko lwemali. Umnumzana Dabeza Joe ongunobhala jikelelo wenhlanganiso yababalizi e-Educators Union of Zimbabwe uthi ingxenye yababalizi kayikafiki esikolo. Amazwi la asekelwe ngumnumzana Agent Moyo owenhlanganiso yababalisi e-Progressive Teachers Union of Zimbabwe othi uhulumende kumele ahlale phansi akhulumisane lababalisi hatshi ukuthi abenze inhlekisa.
Ababalisi abaningi abazange behambe esikolo. Sithi uhulumende akabize abameli bababalisi kuhlale phansi kukhulunyiswane lapha ukuze izikolo zivule kuhle.
Kusenjalo uhlangothi olubona ngemhloliso yesikolo olweZimbabwe Schools Examinations Councils lokhuthaza abafundi abehluleka ukubhalisa imhloliso yalo nyaka ukuthi lolu hlelo soluvuliwe njalo sebengazobhalisa ukuze afike ekupheleni kwalenyanga. Ngimele umsakazo we-Studio 7 ngisemajawundeni eGwanda ngingu-Albert Ncube.